Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eliconstitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba wekalile namhla utonisa udaba lwebandla le-MTCT lubelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadotshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, itokeni, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
Elezimbabwe lithi sokule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi elezimbabwe linakho ukudlelana ngcono lele-Britane lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukutonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota iyadotshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission kube sokumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba bashiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela i-MDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. UMalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpika Mfundo Love Momaduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazabidlulisela phambili udaba lwabo.
Abasiyithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizabuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo, ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale eliphezulu le-Constitutional Court elive lawa amandla okuthi liphe isinqomo phezulu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende, amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba i-ZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Ukusenjalo, idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilela ilungelo loluntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulela idaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
Having touted himself as an expert basically was meant to appear himself and not to be legally represented.
Umalaba, labanye, bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Komunye udaba, umlobo lodumo uSithibe Ngaremba namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idayele High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo lizakwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDlakela uMnumzana Harrison Nkomo utshele iNdabezindaba ukuba kusobala ukuba uDlakela wayevele ngelacala. Ngimele isiZulu 7 iseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe eselethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide elisebhanga elikhulu lelizwe. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcwethi ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane lohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okuhlanganiswe yeCoalition for Market and Liberal Solutions.
Kube bambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyana. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqoqo ye kusuba ukuthi ubhekhe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali yephepha kodwa iselulenjini. So now so you are a token elibambanele digital currency. Vele kuyakhampeyan awutsholutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esisekelwa igolide, kuyakwenze imali i-token yakhona yona iyi-token njalo esisekelwa ligolide njengephepha njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isisekelwe ligolide, kungathi vele kungaveli bengasikeke i-bitcoin. So ikufaka isithwalethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe leli legolide elinengi kayibambanja kayisikekele imali eyephepha legolide, akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abasebelenjini abale inthanethi. Thina inthanethi yethu abantu abaningi lapha elizweni futhi abala inthanethi ye-digital currency. Lokho yikudala ngabantu sokuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani
kona? Right. Singaze sinanzelele sokuhambelana le e-cash. Anti kulabo e-cash, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction imsika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-connect kumbe yini, ngiyatransfera nje imali engiyaze ngiyilayo isiphala sami sebhenki, ubhenki akhawunti yami yiyo ngihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-ecocash kumbe ngiyatransfera imali yami esebhenki. Le gold bet le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngilithethe, ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kusho ukuthi ngiyabe ngiyethenga i-token leyana anje uyiphima kusho ukuthi ngiyahamba ngiyethenga i-token, i-token yakhona kusuke ngiyi-transfera ke ngiyifaka ku-gold bet i-currency. Abantu vele sigabana i-internet.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuba eleZimbabwe lizadlelana ngcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBrithani lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abraham Kabasa eNational Heroes Acre. Utshele njalo intatheli zindaba isanda kuvela kweleBrithani ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli ye-Commonwealth. Elizimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. Unumzana Joseph Chuma okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi umnangagwa uyishaye ekhaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibe labo le-Britain kusukela kusiba le ndaba ele reform ngo-2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukuncusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizancuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabe singeke sancuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhuluma uMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kwanyazana iCommonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa ukuze iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth njalo nelebhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Ukhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain. Njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona e-Britain nge-Republic le eyadlulayo ekababa uMugabe.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukababa uMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Singasikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngale Brithani ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi bexoxisane njengeBrithain leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi okumele kulingisiswe nqasikhangelana lama-political reforms njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo ukuhlukunyezwa kwabantu nqasikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Skala le-conviction eyaphiwa umama uFajai Mahere le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala njalo bakufaka agile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle kukhetho siya kulo luyahamba kuhle njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
Unkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivulwe namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongumusa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakanjeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zesikolo, particularly for ama-boarding schools. Izikolo kazicatshisanga whether kuzaba la ma-visiting loba kazi ukuba khona, bazasazisa in true costs, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akulamali yokufundisa abantwana.
Anti challenge ngibe nayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikole sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikole vela zivuma ukuthi umntwana angene engabhadalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka, ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumela owayenze. Lo umntwana akwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo, ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe COVID-19.
Ingozi kade sikhangele ngendawo ilethwa umkhuhlane we COVID singani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo angamahlanu, okusho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele, labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi, okwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo, and the esikolo nayi labantwana abazange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esingakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi, bazingele ukuthi sibile abantwana esikoleni kuli thema. Akufanani ndakwezinye indawo abatsho baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga, kodwa athesi hayi bazingenele sibili kuthi.
Unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisani Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulumisana umlotha. Abamele uhulumende wakwele-Sudan nabakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapho abakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isikhwicamfundo uDokotela George Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphelela lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe yimpilo.
Salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo awe-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for
iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labelungu.
Uthi umehluko okhona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yathi nayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And mshonga
ilotion le ayisiyo lotion nje kuphela, kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kuzaba zelanga.
esifundo ekolitini elikhulule University yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesile amagcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what they're actually importing from
us. Imithi yonke le isikhona kuleli besisenza imarket testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fugai Pacha olesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje, njalo iningi labo bengelami misebenzi kusiya ngenkitha betshaye abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu, lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama-sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamathumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kulabantu abafike kunkulungwane ezingedlula ezingamathumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 enesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okulabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakele ke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu, okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Nimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuthiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amachansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazungu bami emabhawa noma emagros lapha banatha khona utshwala noma amadrink. Hamba ngidobha lokhu izivimbo, izivimbo lezi ngiyadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifake ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe, omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuthiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokusolakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda ugani, siwoda amajirafu, siwadweba, siwapolisha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudi wami labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali. So angilaplani ukuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi i-government phakathi kwebhizinisi ngangenela ukuthi sithole ukuphila kahle. Lezi zinto esizidingisayo ngibe zingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe, sithole ukuthi sibe nendlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla etshiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa alutshwana kabuyi kangako njengakudala, kathi sayi kulutshwana siko esinye isikhathi bayabuya kwesinye isikhathi kababuyi. kwesinye isikhathi hayi siyabathola dathi siyazuza khonokho esiphila ngakho nokuthi ungazuza ukuyimandla nani khonokho uyakwanisa ukuhambisa ngaphi isikolo yobhadari yabazikhulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende igqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola $20 emelika ngenyanga.
So besikhangelela ukuthi ungcwe singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise uku-exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imakethi engcono than lapha kithi ezweni.
Ugatsha lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lwe-COVID-19 luqhamuka inani lezwethekeli lehla okuphezu kwa-70% ekhulwini 70% njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yimisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Kodi isikhulumeli sogatsha lolu ubika ukuba selikhuphuka inani lezwethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Siye sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Ngiyaxolele bafowethu kambela ngingumculi angiculi legoma ngiculi lekwaito bonitulu umculo wakuthala
ukukhuluma lithokazi igama lokuzalwa ngithwele Phiri ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lomandlela osikhobokhobo umandla wesikhobokhobo ngihlalela ngo-2017 mina bengivele ngu-Victory Siyaqoba ngisebenza le-Desire. Kukanti ngivele emveni ngale I was working with uMbongeni Ngema ku-theatre emakhosi labo Quantum Mhlanga yeva ngikhuluma ku-theatre. From there bengise uMdumiso Zomqangala ngiyasebenza loSandra Ndebele that was 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 whereby isihamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia it was 2011, 2012, 2013 Canada it was 2014 we came back in 2014 from Canada.
Kodwa bantwana mazuthenga isigqoko esishe sidala sinawo
siculi mbumbi
from the street soothing voices of the Thomas
bantwana bancane you are taken back to the world of my father
to that the only bali and the
one you need
yes,
the music that originates from our forefathers and generation to generation still has the oil implement the acapella music that had troubled them and listened to during ceremony and in the evening to amongst their fame.
Kates, I'm working with Umadlala Sikhobokhobo indoda yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke angisoze ngihlabela isicathamiya so that I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo lezi trade.
I'm a dancer, I'm an actress.
Ngiyashiyafutha amamangu ngoma-traditional drums, lamahosho, lamahoso. Eish, ngiphose ngi-all round, I can do wonke as long as we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoyokusayi digestions. Ithi yona kona kona. Every time we just sin, we look sideways and all round, but we always forget to look up, because there's someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Utando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loge ngutitibele phiri phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa kulive talk namhlanje sicoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. Singagqibiki sike sizwe ekade silazo namhlanje. Umthetho ndaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembothemba uKirst Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.